Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Sangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 24 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Embabeni zethu lamhlanje.
I-voter inspection day is very iqhakathekile kakhulu ngoba izanika abantu ithuba lokuthi babone ukuthi bakhona yini ku-voters roll elungiselela ukhetho olubuyayo ngo-August kumbe ngo-July. I-delimitation report kumele ilungisiswe ngoba iyaphambanisa abantu ekusebenzeni kwabo, especially nxa bengena kuma-constituency be-campaign.
I-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi abantu asebabhalisela ukuvota kukhetho lalonyaka sebelakho ukuyahlola amagama abo kuluhlu lwe-voters roll.
Okwenzakala ezimthetho ziyafana nje ndawo zonke. Amaphephandaba ayehluleka ukuholisa intatheli zindaba ngendlela efaneleyo. Mina ngibona engani kungaba lama minimum wage kulungiswe i-National Employment Council etshona ikhulunywa yizimbabwe.
Izisebenzi zenkampani yamaphephandaba kahulumende ezimpapers ezigoqela intatheli zindaba sezilobele umqatshi wazo incwadi zikhonona ngeholo eliphansi. Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe-competence based education for socio-economic development ezikolo zonke elizweni oluqalise izolo lugqitshwa namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi abantu asebabhalisela ukuvota kukhetho lalonyaka sebelakho ukuyahlola amagama abo ukuthi akhona na kuluhlu lwe-voters roll. Lokhu kuzakwenziwa endaweni ezehlukeneyo zelizwe kusukela ngomgqibelo kuyona le iviki kusiyafika mhlaka 31 kwenkwesi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo ngamabandla ezombusazwe, inhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu lozulu jikelele. Umongameli we-Republic Party of Zimbabwe uMnumzana Kwanele Hlabangana ngomunye wabamukele uhlelo lokuhlola ugwalo olwe-voters roll.
Esikusola kakhulu ukuthi baningi abantu abelokhu bengalawo amaphepha izithupha zokulungisela ukuvota. Siyakhuthaza ukuthi wonke umuntu ulelungelo lokuvota, akuhanjelwe bonke abantu emaphandleni bathole izincwadi zokuthi bavote ukwenzela ukuthi abantu baphiwe ithuba lokuzikhethela abakhokhela ababafunayo. I-voters roll iqakatheke kakhulu nxa silanda ukhetho. Azange siyithole ukhetho lwadlulayo kodwa siyathemba ukuthi kathesi izaba khona ngoba ngeke sekhothi ukhethweni singala i-voters.
Umnumzana Patrick Ndlovu ilunga lezaphu uthi kuqakathekile ukuthi kube le ndawo eziningi zokuyahlola lolu gwalo.
Ngihlelo luhle lolo. Uze umuntu abekwazi lapha azavotela khona njengoba bathi kumbe kule system entsha ethi umuntu ule polling station eyodwa. So kungabe kuyenzekile ukuthi uyabe utshintshiwe lapho wavotela khona last time usuvotela endaweni entsha. Kodwa ilizwi sicela ukuthi lingene ebantwini abantu babekwazi ukuthi be-check-a amabizo abo ku-voters roll ekakhulu emaphandleni lapho abantu abahamba khona uma ngomude besiya ku-voting station.
Ilunga lemthwakazi Republic Party uMnumzana Patson Xaba uyabasola abezeki ngendlela abaqhuba lomsebenzi.
Udaba le-voters roll angithembi ukuthi ilo okumele uqale ukukhangelwe. Bafanele uqale ukukhangelwe udaba olwe-delimitations okuyikuqunywa kwezigaba sithi mhlambe ama-ward kumbe i-constituency nxa kuthe wawela kwenye i-constituency osusuke kule okade ukuyo eyakuqala kumbe i-ward okanye i-constituency. Yikho fanele uqale ukhangele ukuqala kungakabhekisiswa udaba olwe-voters roll.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo kobulawayo ebandleni le-Citizens Coalition for Change, uNkosazana Sithabile Moyo ukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuthi baye ngobunenyi ukuyahlola i-voters roll.
Okwakhathesi mina njengoprovincial administrator ngibe ngingakalitholi ulwazi oluningi ukubana bazabe bekhona yini emalokishini kumbe bazabe besezeke, but previously we have seen them going to the wards kumbe besiba lama-centers nje ambalwa. Thina njengebulawayo office sikayitholi sayizwisisa ngoba inhlelo zezekhe kade iziyenza ezedelimitation kwama-reports ama-stages angkhona amaningi angkhona sibe singelakho ukufinyelela kuma-stakeholders meetings abo kulutshwani esingabe sikuzwile.
Umnumzana Adimaya Masikati obona ngokuqondiswa kwenhlelo kwabatsha kubandla le-ZANU-PF okhangelele ukumela ibandla lakhe emzilikazi Mpophoma kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende laye ukhuthaza abatsha ukuthi basukumele phezulu bayehlola lolu luhlu.
I-voter inspection lebizelo iqakathekile kakhulu ngoba izanika abantu ithuba lokuthi babone ukuthi bakhona yini ku-voters roll elungiselela ukhetho olubuyayo ngo-August kumbe ngo-July. I-delimitation report kumele ilungisiswe ngoba iyaphambanisa abantu ekusebenzeni kwabo especially nxa bengena kuma-constituency be-campaign. So sifile isifiso sokuthi kuyaphuma i-actual report esinika ama-boundaries aqondileyo.
Abezekhe bazise ukuba uZulu ulakho njalo ukuchaya inombolo ezithi *265# kumakhalekhukhwini wakhe abesefaka inombolo zesithupha lebizo ukuze umuntu abone ukuthi igama lakhe likhona na kugwalo olwe-voters roll. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zezekhi kobulawayo ayiphumelelanga lamhlanje ngoba besithi basemhlanganweni wokuhlomisa abazabe bekumsebenzi wokuphathisa abeza ukuzohlola i-voters roll kobulawayo loba nje uZulu ethi akajabuli ngokungabi logwalo oluveza ukuphawulwa kakutsha kwemingcele ezasebenza kukhetho oluzayo i-delimitation report. Izeki ayikenzi njalo isimemezelo senani labantu asebethe benelisa ukubhalisela ukuvota okumele kube sekusaziwa nguZulu jikelele ngalesi sikhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izisebenzi zenkampani yamaphephandaba kahulumende ezimpapers sezilovele umqhatshi wazo incwadi zikhonona ngeholo eliphansi lokunye okuchiyeneyo. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Intatha lezindaba lezi zithi ikholo lazo kalisathengi lutho nxa kukhangelwa ukuwa kwesindo sedola leZimbabwe lapho litathaniswa nelemelika eliyilo eselisetshenziswa kakhulu elizweni. Izisebenzi lezi encwadini ebonwe izintatheli izindaba ze-Studio 7 bezikhala ngokuthi zisebenza amaholo amaningi njalo zifuna ukuhlawulelwa ezinye indleko ezinjengezokuhambisa ukuya emsebenzini lokunye. Isikhulumeli sekampani yeZim Papers unkosikazi Pauline Mtanda uthi basakhulumisana ngalolu daba.
Emhlanganweni ukuzama ukulungisa udaba lolu, ngizwa kuthinta nxa sesiqedile lomhlangano.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezindaba eZimbabwe Union of Journalists uPerfect Hlongwane uthi sebeyitholile imibiko yodaba lolu.
Enhlanganisweni yeZim Papers bakhangelane lobunzima obukhulu kakhulu ngoba bakhuluma ngokuthi iholo labo lincane, alisathengi lutho, kalisabasizi ngalutho. Ngakho ke bathi kabasenelisi ukuthi baye emsebenzini ngenxa yokuthi iholo labo lincane kakhulu. Sikhuthaza ke ukuthi labo abaziphetheyo iziphathamandla zenhlanganiso yeZim Papers zikhangele lolu daba, zenze ukuthi izisebenzi zithole iholo lazo, zenze ukuthi izisebenzi ziqhube umsebenzi wazo ngendlela efaneleyo.
Lokhu kugcwele nguNjabulo Ncube, umholi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum, ZINEF.
Kuzima lokho kwenzakale eZim Papers. Azisebenzi intathelo zindaba bezikhonona ngokuthi khona iholo labo liphansi. Yikho bese ngingakukhuluma phambilini ukuthi khona nxa iholo likalungiswanga alabo obaba labo sisi abafana lamantombazana abasebenzayo abazintatheli zindaba.
Omele inhlanganiso yentatheli zindaba ezisakhulayo eyoung journalists association yoja uLeopold Mnende uthi ziningi inhlupho ezibhekane nentatheli zindaba eZimbabwe hashi ezimpapers kuphela.
Okwenzakala ezimpapers kuyafana nje ndawo zonke. Amaphephandaba ayehluleka ukuholisa intatheli zindaba ngendlela efaneleyo. Mina ngibona engani kungaba lama minimum wage ulungiswe iNational Employment Council etshona ikhulunywa yiZimbabwe Union of Journalists ezatsho ukuthi intatheli zindaba kufuze zihole imali enganani engasoze ivunyelwe ukuba ncane ukudlula khonapho. Abafundelayo umsebenzi athi esiwathi ngama-intern, abasanda kungena umsebenzi ama-junior reporter labavele bekhona ama-senior kwaziwe ukuthi bahola malini.
Intatheli zindaba eziningi ezisebenzela izimpapers zihola inkulungwane ezingamakhulu amabili amadola eZimbabwe, 200,000 zimdollars, okungamadola eMelika aphansi kwalikhulu. Zona zifuna ukuba ikholo lengezwe lifike phose amadola ayisithupha akwele Melika, 550 US dollars. Zifuna njalo ukuphiwa amadola angamakhulu amabili, 200 US dollars, isuka kukhulu, 100 US dollars, abayithola ukuncedisa ukubhadala indleko yalapho abahlala khona, i-housing allowance. Intatheli zindaba zamanye amankampani amaphephandaba afana le-Alpha Media Holdings, AMH, le-Associated Newspapers Zimbabwe, zona zihola inkulungwane ezilikhulu zamadola eZimbabwe, 100,000 RTGS, okungamadola eMelika aphansi kwekhulu, 17 US dollars. Kunyanga ezisanda kwedlula kubotshwa intatheli zindaba ezibalisa uSimba Sithole owebulawayo 24 noTendai Munengwa owe-ZBC besethethwa icala lokucela imali yesifumbathiso ebantwini ukuze bangalobi indaba ezimbi ngabo khona okuyinto engekho emthethweni. Ngimele 227 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe-competence based education for social economic development ezikolo zonke elizweni okuqalise izolo kugqitshwe namuhla, iningi lilokhe likhonona ngengxenye yalo e-continuous assessment and learning activities ikhala okuluhlelo olubikwa luthwalisa abantwana abavela kumideni eswelayo amagabha avuzayo ngoba bengafinyeleli amagagasi kumbe ubulembu be-internet bokusebenzisa imitshina edingakalayo kulo. Okuningi ngalolu daba lo kuza kwenziwa ngemibono eqoqiweyo asikuzweni kungxoxo uSandekile Mhlanga weStudio 7. Ayiqhubelwa nkosazana Sukoluhle Ndlovu, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, eMathebelele North.
Hayi, umhlangano wethu siwuyenze kuhle, sihlangene nabazali. They came in numbers, babuye numbers ukuthi bazohlanganela ukukhuluma ne-curriculum review. Thina njengabe sinakade sikade sikhipha ama-discussions angikhona, ngoba de kulembuzo phele ebiphephethe nakudala, so iyade sibe ngabazali abezidinga imbono yabo, ebe sirekhoda amadebe yomhlangano. Mostly imbono yabo bekukhulunywa ngokuthi ngifeze nale yakuqala e-curriculum review, abazali abaningi bengani bayakhalise ukuthi imisebenzi mningi kakhulu ebantwaneni, especially ku-component yekhala.
Njengoba khona ngapholisa emaphandleni, balohlupho olukhulu yini okwedlula labo abasemadolobheni?
Bona bakhale ngohlupho olukhulu olokuhlupho nami. Kulesi abakwanisi ukuyela esabhlasi data iyadura, akuna magesi esikolo, so bese ukuthi bezongela amagesi. So kuba nzima plus imali esifayo ukuthi umntana azaqeda ama-components ayekunevele imakhala alebesi noma kuthenating ukuthi kwenzeke imali. So bathi abakuyakuyakuyedlula las abanye abantwana abaselo ababancedisayo ukuthi-ke kwezinye izinto ezokwenza ikhala babeshiyela kutololwazi kakhulu.
Kodwa ababuye ngobuningi babo yini khona ngapho bakwazi okwenzakalayo kumbe balutshwane?
Hayi, bazamile sebile ukuya abazali ngobuningi ukuthi bazohlanganela laba bebesiza ngokuphele kukahlo. Izolo yokub
Lo nkosazana sukoluhle Ndlovu isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iR2s eMathebelele North wabekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 esebuvi. Abalwela amalungelo abesifazana labantwana bathukuthele phezu kokukhululwa kwabadlwenguli abayingxenye yabantu abazinkulungwane ezine 4,000 abakhululwe emajele ngeviki edluleyo ngemva kokuxolelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa phansi kohlelo lwakhe lwe-presidential amnesty. Abanye babadlwenguli laba babonge kakhulu uMnangagwa. Omunye ocunule abantu ngokhulu oveze ukuthi wadlwengula umntwana oleminyaka yokuzalwa isishiyagalolunye 9. Njalo uthe ukhululwe ngemva kokupika okomnyaka owodwa kuphela. Omunye njalo ngokhulu ongelamazinyo aphambili othe uvela komurewa. Wabehlabela ngemva kokukhululwa ehaya uMnangagwa esithi ululuju lwenyosi ngokwakhe. Phansi kohlelo lwe-presidential amnesty, uhulumende uthi uMnangagwa ukhulula abantu asebele minyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha 60 years kusiya phezulu, njalo asebesalelwe yizigwebo ezincane kanye labantwana ama-juveniles. Injongo yohlelo lolu ngeyokuqeda ukuminyana emajele. Kodwa abalwela amalungelo abesifazana bathi abadlwenguli akumelanga bakhululwe bengakaqedi izigwebo zabo ngoba lokho kuhlukuluza labo abadlwengulwayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWomen of Zimbabwe Arise woza uNkosazana Magodonga Mahlangu.
Ukuphuma kwezikila abadlengula ikakhulukazi amacala amakhulu lawo kutshengisela ukuthi wena kukhona okungahambanga kuhle ekungena umsebenzi, kukhona olale emsebenzini wakhe kwiziphathamandla ezikhangelene ngalelo sele. Ngani ngoba nxa kusenziwa i-amnesty ixolile abantu bakhangela amacala bathi baklasifya bathi lawa ama-direct ayarepa lawo la akangeni kungena lawa amanye angameni. So lawa ni nxa bekhithiwe siyakunanzelela ukuthi sokuhlukumeza kakhulukazi kuya-retraumatiza ama-victims ngoba nxami kade kurephiwe isigqibela kungakapheli bona sephumele kuthiwa uxolele enze kubanika ingqondo bani laba abaxoleleyo bazaphetha icala lokudlwengula baleyise bathi umuntu engaxolele. Kuyazi ukudlengula ukubulala lamanye amacala nje amakhulu aseyinto ezingale ezingaqelele. I-amnesty ikhangela ukuthi ikhipha abantu abanamacala lawa anganeno njalo asebehlale isikhathi esithize according to umthetho. So umthetho wawulandele eZimbabwe sesingathi eZimbabwe there is no rule of law. Kune-SIT 98 yokuthi wena kuya kuma-elections sokho ngokuvula abantu nje kwathiwa mhlawumbe ke lesi.
Bathi kukhitshwe abantu asebekhulile kodwa lanxa kunjalo ukhona omunye ukhulu esimbonileyo esithi wadlwengula umntwana oleminyaka engu-9 kanti njalo uthi ubesepike okomnyaka owodwa kuphela. Ungathini ngalokho?
Icala ukudlwengula ukubulala kulani lokuthi leminyaka enganani. Okay, singasikhangela i-victim especially ma umuntu olemnanyeni ezengula umuntu okudala wabheja 1 year. Lapho I think kumele abantu sihlokome kuhliwe bokuhlizisa kwanto abakhithiweyo ngoba nxa uyicala le-rap ukudlwengula angikuphume after 7 years. Kumele basichazele umthetho abasebenzileyo ngoba legally angeke bekwenza khona lokho ngamanga nawo. Ukhona nje oyekekithile avula ngobe lokuhlizisisa baphenge ukuvulela abantu nje baphone kanjalo nje ngoba leli vela i-asonto ekuthiwa into 1 year ayi siyakhathalela iminyaka yakhe kwathini ngoba sikhangela ukuthi wadlengule sikhangela icala sikhangela iminyaka
wona amacala okudlwengula siyabona ayaphambili elizweni la macala abantu abadala abathatha abantwana abancane abalala labantwana abancane uze kuthiwa uthethe ngumkakhe ngumfazi wakhe uhulumende ungathi wenza okwaneleyo yini ukuqeda lolo dubo kanye lo dubo lokwendiswa kwabantwana
ekuqinisweni ukuthi eZimbabwe kuyomkhuba ukuthi uhulumende wethu uyabeka imithetho kodwa angayisebenzisi iyabe senza lokhu singathi i-pen spending i-international community ukuthi wona ukuthiwa ezimbabwe kube mthetho lo lalo lalo ngoba izimbabwe ungakhangelayo singakhangela i-marriage act ikhangele ama-elitals marriage imithetho yonke ebikela abantwana ngezecansini ikhona yonke le i-can literally kick ungakhwethuza nje ukuthi lokhu kukhona lokhu kukhona isiqambe lokhu kukhona kodwa akusi-implement akusebenzi
Unkosazana Makoto Ngamahlangu yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWomen of Zimbabwe Arise woza yisikhulumeli sogatsha lwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services Unkosikazi Mayor Khanyezi ubengabambeki ecingweni njalo kaphendulanga imibuzo esimthumele yona Ngokufanayo umphathi ntambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi laye kaphendulanga imibuzo yethu Izizalwane zeZimbabwe bezitshengisela emahofisini ogatsha olubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe omhlaba ePitori lamhlanje zicela lelo lizwe ukuthi libophe lokuthonisisa abadala inkohlakalo Lokwephula amalungelo oluntu eZimbabwe ubika uThuso Khumalo
Ugwalo lwabo abalunikeze abe ofisi yogatsha olubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe abakade betshengisela laba bathi bafunisa South Africa ibophe lokuthonisisa zonke iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ezethe somlando ukuhlukuluza lokuphula amalungelo oluntu elizweni. Omunye wabebetshengisela labo umnumzana Emmanuel Banda utshele Studio 7 ukuthi umthethwandaba wesekelo sombuso kwele South Africa wakubeka kwacaca ngo-2014 ukuthi phansi komthetho womhlaba jikelele lowakwele South Africa amapholisa akuleli alomlando wokucwayisisa ukubopha Lokuza emthethwandaba abetheswa umlando wokwephula amalungelo oluntu eZimbabwe.
Ngibona ukuthi kufanelekile ngoba futhi naye umongameli weSouth Africa nguye ophetheyo isajiso kwamanje. So siyaphila in the spirit of Hubo Arathando, uMandela nakomagama Tongogara abalwela lawo mazwe awusajiso ukuthi sibe sicela ngomusa ukubana sizwakale masikhala. Makhelwane wethu ngayo imakhelwane yayo iSouth Africa iyasihlukumeza kakhulu
imbongi yeZimbabwe umnumzana Thomson Charlie laye obekulokhu kutshengisela ukuthi bafuna njalo iSouth Africa ibophe abetheswa umlando wokuhuquluza igolide eZimbabwe kukoqela namabhanga akwele South Africa okuthiwa yiwo abesemukela lokwedlulisa imali zegolide lobusela
sifuna ukuthi laba abantu bayenze i-corruption eZimbabwe especially laba baphume ku investigation ye gold mine bonke bayi-involved babona bangeniswe ekhona so that they can answer for their crimes abantwana bethu baseZimbabwe bayahlupheka because le imali bayibambayo ayisebenze muntu i-self-interest yamapolitics
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Integrated Platform umnumzana Ishmael Khawuzani uthi sebebone kungcono ukunxusa ele South Africa ukubopha laba bantu ngoba angeke bafa babotshwa eZimbabwe.
Hayi kunzima ukuthi sithele iZimbabwe ukuthi yiwo amasela, yiwo anje. Asinasendi isela kuthi ibambe elinye isela, hayi lobangela.
AbeZimbabwe laba bathi ukuhlukunyezwa lokubothwa kwabantu mahlayana kuqhubeka kusanda eZimbabwe ngesikhathi lizwe lilungiselela ukhetho. Ngemva kokuhlukunyezwa kwabantu kakhulu ekhethweni luka-2008, inhlanganiso ye-Southern Africa Litigation Center yamangalela ababephehla lolu dlakela emapholiseni akwele South Africa ngenhloso yokuthi bangangena kwele South Africa babotshwe. Inhlanganiso yagcina isisiya emthethwandaba ngemva kokwala kwamapholisa ukubopha laba bantu. Ulapho-ke umthethwandaba wesekelo sombuso owethula khona isinqumo sokuthi iSouth Africa kufanele ibabambe ibathonisise laba bantu. Kodwa ingcitshi kwezemthetho njalo eligqwetha uMnumzana Vusi Moses Panda uthi kusasekhona okufanele kwenziwe ngabe betshengisela laba ukuze iSouth Africa ibe legunya lokuthatha amanyathelo esicelo sabo.
Kusho ukuthi okokuqala nje kufuneka bakwenze ukuthi bayavula icala. Balivulele abantu abathile ukuze labo bantu uma befika lapha kuthiwe kunecala elithile livuliweyo nabo babone mhlawumpe ke nofakazi, ngoba kuvele kuboshe umuntu kuba khona kufuneka kube khona iy'nsolo mhlawumpe ezithile njalo ezikhomba ukuthi ma umuntu ebhekile nje kungaba khona icala lapho. Kodwa hayi nje kuphela ukuthi umuntu abesethi uyacabangela bese kuba yikuthi umuntu uyaboshwa, ngoba abantu bonke bangahlala beboshiwe.
Umqondisi wokatsha lubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe uMnumzana Livuani Tony Makode uthumele isiphathamandla se-ofisi yakhe ukwemukela ugwalo lwabebetshengisela laba, wathembisa ukuthi bazaluphendula ngemva kokulukhangelisisa. Melesitulo 7 ePretoria kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Kusigaba sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, sixoxa legqwetha uMnumzana Velempini Ndlovu onceda abadinga amaphepha okuhlala lokusebenza kwele South Africa eBrithani kwele Australia lakwamanye amazwe. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngilijaha elisuka eSewula eKezi. South Africa ngifike ngo-2007. Into engiyenzayo ukuthi ngiligqwetha elisebenzela ikhampani abathi Sibanda Bukhosi Attorneys. Njengamanje into engispecializa kuyona ukuthi ngisiza abantu ngento ze-immigration, ikakhulu labantu aba-applyela ama-waiver nama-permits nama-visa abafuna ukuphuma bahambe baye kwamanye amazwe, ngiyabasiza.
Yes, ungathi uqaseni ni umsebenzi wona lo owenzayo khona manje?
Ngiqale ngo-2010 ngesikhathi labantu abantu besa-apply, be-apply ngamafomu outside Home Affairs, abantu besafila amafomu. Into engayilanzelelayo ukuthi abantu bekhaya abaningi abazazi lezinto zokuthi uma sekumele badile ne-government, i-government babuza imibuzo kumele baphendule, abazi ukuthi kumele baphendule kanjani. Ngoba uhulumeni uvela akunikeza ifomu, whether ifomu lelo liyi-physical form okumele ligcwalise or likukhompyutha njengokwamanje, ukuthi manje sebefuna ukuthi ugcwalise le fomu kuwebsayithi ye-VFS. So abantu abaningi abanalo lolo lwazi olokuthi bayifila kanjani leyo nto nokuthi benza kanjani ukuthi baze bafinyelele ekutheneni bafake iy'celo zabo zokufaka ama-applications okucela lento le ababeyicela. Ngoba into efana ne-permit nje into emele ithi ngathiwa ilula kodwa yenziwa ibe nzima, ngoba uhulumeni angazoya bengafuni ukuthi abantu ba-apply ngobuningi. Ngoba nango-2010 lapho eqala ukuba khona la ma-permit e-VTP, abantu abaningi aba-applyanga ngoba babengazi ukuthi uku-applywa kanjani or babengazwisisi ukuthi kumele benzeke ukuze ba-apply.
Ye, uthi uyanceda njalo abantu abaya kwamanye amazwe, ubanceda ngani ba?
Ngibanceda ngokubanikeza ulwazi lokuthi kufunakalani uma kuwukuthi kumele u-applyele i-visa yokuhamba uye kwamanye amazwe. Ngibanceda ngokubanikeza lolo lwazi ukuthi okay, uma ufuna ukuhamba uye ba i-care worker kufunakala i-certificate se-care worker, lento le i-IETLS le yokuthi uyakwazi ukukhulumisa isiNgisi.
Mnumzana Velempini Ndlovu, liqwetha leZimbabwe elihlala kwele South Africa, ubexoxa lo Gibbs Dube. Kulivestock sikhangela usuku lweAfrica Day kusasa. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lila
mura